እንደሚል ዶክሰምና ፕራክሲደስ ጀርማያ
sokuyisikhathi sendaba ku VOA indebele
amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lezindaba eziphathelane leZimbabwe
Studio 7, Air Voice of America, Sisagaza, Sise Washington, D.C.
Olamukela ngenjabulo enkulu ku Studio 7 ngomgqibelo mhlaka 10 Nhlangula 2023 nguPraxedes Jeremiah. Endabeni zethu lamhlanje.
Jabulile emoyeni ngoba sebabonile ukuthi lizwe lalwelwa bebamnyanya ubaba but babonile ukuthi laba kwethu namurecognize as ikhawe bekungakalungi. Siyabonga kakhulu uMegabeli.
Amakhulu lamakhulu abantu namhlanje babuthene esikoleni se-Emerald Primary School esisechipinge esigabeni seManicaland bethakazelela impilo kamoyi uReverend Ndabaningi Sithole ophiwe inhlonipho yeqhawe lesizwe.
Obaba bethu besukuma besiya egangeni besiyadinga ilizwe leli babesiyakulwa naleso sizathu samabhunu esobandlululo abantu sebebandlululwa ngenotho abantu bekumele bakhethe inkokheli ngoba umuntu bembona ezabamela elobuchopho obujikiliyo.
Amabandla aphikisayo bakhala ngokuthi imali abazigcine emabhanga ezokuhlawulela ukubhalisa kunomination court isikhukhuzwa yikuwa kwedola leZimbabwe.
Ipremier League njengoba isimisiwe siyananzelela namhla ukuthi abantu abaningi babuyile ukuzobukela umdlalo kaDivision 1 kodwa vele wona-ke umdlalo we-Southern Region Division 1 8 yalapha uyachaza ngoba ungakhakelayo ku-PSL kubalutshwana ukuthola abantu behlusa ama-goals kodwa lapha ama-goals vele abukwazi ukuthi is-guaranteed.
Sebedanela emidlalweni yesigaba sika-Division 1 abalandeli bomdlalo wenguqu ngemva kokumiswa kwemidlalo ye-Premier Soccer League. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulumsakazo. Amakhulu lamakhulu abantu namhlanje babuthene esikolweni se-Emerald Primary School esisechipinge esigabeni seManicaland bethakazelela impilo kamoyi uReverend Ndabaningi Sithole ophiwe inhlonipho yeqhawe lesizwe i-National Hero ngemva kweminyaka engamashumi amabili lantathu watshonayo. Umlondolozi Ndlovu usethulela lolu daba ngokugcweleyo esechipinge.
Bekuculwa le migido yendulo abantu bemangweni wasechipinge bejabulela isinqumo esithethwe nguhulumende esokuba uSithole aphiwe inhlonipho yeqhawe lesizwe. Ekhuluma kulumbuthano emele umongameli welizwe unkosikazi Opamchinguri uthe ngabe ilizwe kalizange libe labantu abafana loSithole ngabe kalizange lithole inkululeko.
Writing on the spirit of unity, the new dispensation has initiated the process of celebrating our revolutionary icons and heroes. It is imperative that we recognize the deeds and revolutionary ethos championed by our founding fathers.
Ukhumbeke sithi uhulumende uphumelele isinqumo sokuthi uSithole aphiwe inhlonipho yokuba liqhawe lesizwe loba nje wayelembono eyayehlukile lowayengumongameli welizwe umnumzana Robert Mugabe. Lokhu kuzozelwe lilunga leZANU-PF Central Committee obesembuthweni lo umnumzana Tshinga Dube. Indodakazi kaSithole unkosikazi Sifiso Sithole Baro uthe njengemuli bamukele ngenjabulo isinqumo esithethwe nguhulumende lanxa kuthethe iminyaka eminingi ukuthi ayithole inhlonipho okwakumele ayithole kudala.
Jabulile emoyeni ngoba sebabonile ukuthi lizwe lalwelwa ngawonke bebamnyanya ubaba but babonele babonile futhi labakwenza ukungamrecognize as iqhawe bekungakalungi. So siyabonga kakhulu umengameli Dr.
Kodwa incitshike zombusazo umnumzana Thembisani Tungagwa uthi kuyamangalisa ukuba iZANU-PF ikhethe ukuhlonipha usithole ngalesi sikhathi.
Bayenzela kuphela ukuthi ingxenye yabantu abezigabeni seMasechipinge abesigabeni sesindawini bengaba ngabantu abangabona uitinje umuntu oqondileyo. Undabaningi zimele sinanzelele ukuthi waba ngumpresidenti wezanu bona umngameli okhona kathesi bengakaziwa ngamafeature ningatsho njalo.
Imbali kasithole yona iminjani nxa sikhangela umngameli Mnangagwa lokunye konke okwenzakalayo kathesi?
Imbali kasithole ngamafeature esithi ngama-nationalists. Kumele sinanzelele ukuthi i-NDP yade ifonywa ngo-1960 osithole babekhona, kwaba le zaphu osithole babekhona. Kwathi sokufonywa-ke iZANU usithole nguye waba ngupresidenti wokuqala weZANU.
Umkhosi wanamhlanje ungene ngabantu abaningi abagoqela abamabandla aphikisayo, abezokholo, abemuli labangane. Usithole waba umkhokheli webandla leZANU-PF wokuqala lapho libunjwa ngomnyaka ka-1963. Waxotshwa kuleli bandla ngomnyaka ka-1975 esithethwa umlandu wokuba ngumthengisi. Abanye abangathathiswa ngalesi sinqumo sokuxotshwa kwakhe baphuma ebandleni leli basungula elinye abalibiza ngokuthi iZanu-Ndonga, iningi labo ababedabuka emngwangweni weChipinge. Ngemva kokuba ilizwe selithole uzibuse, uReverend Sithole wahlukunyezwa kakhulu nguhulumende owayengumongameli umunye umnumzana Robert Mugabe, okwenza wabanjwa ngamandla ukubaleka elizweni esiyaphephela kwamanye amazwe agoqela eTanzania naseMelika. Lo nyaka uhulumende kamongameli Emmerson Mnangagwa uphume lo mcabango wokuthi kumele inhlonipho aphiwe inhlonipho iqhawe lesizwe okumangalisa abaningi. Ingcwethi ezicubulela zombusazwe zisithi kungaba liqhinga lokuzama ukuthola amavoti abantu baseSpinge njengoba ukhetho lwalonyaka solusondele. Ngimele iStudio 7 ngiseFreedom Farm eChipinge, ngumndondolozi Ndlovu.
The Voice of America.
Abakhangelele ukuncintisa ukhetho lwalonyaka bemele amabandla aphikisayo bakhala ngokuthi imali abazigcine emabhanga ezokuhlawulela ukubhalisa kunomination court isikhukhuzwa yikuwa kwedola leZimbabwe nxa liqathaniswa lele Melika. Lokhu kubikwa kulakho kudala ukuthi abanye babo bagcine besehluleka ukungena kukhetho. Wanastasia Ndlovu usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
I-commission ebona ngezokhetho eZimbabwe Electoral Commission ihlele ukuthi idale lokubhalisa labo abafuna ukuncintisa kukhetho lwalonyaka. I-nomination court lizahlala mhla ka-21 Nhlangula, kodwa abamabandla aphikisayo bathi inhlawulo yokubhalisa ukuncintisa inengi kakhulu. Ngakho-ke bemukele ngenjabulo isinqumo esenziwe yiConcord sokuthi idale lePhalamende lihluzisise limbadalo. Umongameli weZimbabwe Patriotic Party umnumzana Kwanele Hlabangana uthi bayamukela impumela yedale mayelana lenomination fee.
Omunye wethu wezopolitiki obengenile ecourt lapha kade kucubungulisiswa kutsha ngodaba lolu kukhangelwa ngabojaji ukuthi kambe kuqondile na. Kungakho isinqumo abasikhiphileyo ngesekuthi basaza khangela lolu daba kusiyafika kuvikezayo, esithemba ukuthi nxa sokuphuma umphumela wokugcina kuzahlehliswa naleyo ntengo ekumele ibhadalwe, ngoba okuqakathekileyo ukuthi sithole inkokheli eziqotho.
Umnumzana Ndodana Moyo uMabhalane jikelele wezaphu uvumelane loHlabangana.
Lokhu sikuthatha njengenhlamba ngoba obaba bethu besukuma besiya egangeni besiyadinga ilizwe leli, babesiyakulwa laleso sizathu samabhunu esobandlululo. Abantu sebebandlululwa ngenotho, lokhu yikuthengisa ilizwe, ayisikho okwalelwa ngabadala. Abantu bekumele bakhethe inkokheli ngoba umuntu bembona ezabamela elobuchopho obujikileyo.
Isikhulumi sebandla le-Citizens Coalition for Change, i-CCC, kobulawayo, umnumzana Sweven Chirodza uthi ibandla lakhe alilamali.
Ama-nomination fees adulayo kangaka enzela ukuthi kube yinto egwenxa i-Citizens Coalition for Change. Ngoba bayazi bona ukuthi i-Citizens Coalition for Change kayitholi lutho ezimalini ezibuya ngohlangothi lwe-Political Finances Act. Sebeyenza ukuthi kudule kakhulu ukwenzela ukuthi sehluleke ukufaka ama-candidates ezindaweni lezigabeni ezijeneyo.
Olwela amalungelo oluntu umnumzana Efi Ncube uchaza kabanzi ngokwephulwa kwelungelo loluntu lokuphatheka kwezokhetho.
U-Section 67 we-Constitution eZimbabwe wenza kucace kahle kamhlophe ukuthi bonke abantu beZimbabwe beleminyaka engu-18 kusiya phezulu balelungelo lokuvota okhetho olukhululekileyo. Kanti ke nxa sebeleminyaka leyo eyamukelekileyo kusiya ngokuthi yiliphi ihofisi bavotelwe ngabantu nxa bebathanda. I-nomination fees ezafakwa yizekhi zithatha lelo lungelo zililahlele esiloteni. Inizekhi ukuthethe ngemali isithe yona amahofisi athengiswa nxa ufuna ukuba ngupresident iba ngonothileyo. Kuyavalela amaphathi angelabantu abanothileyo, kwenze futhi izikhundla zithengiselwa abantu abalemali kumbe izigangi, ama-syndicates, asponse abantu bathathe over i-governance system umbuso welizwe.
Ibandla elibusayo leZANU-PF liyahlawulela amalunga alo azangena ku khetho i-nomination fee. Okwamanje okusemthethweni ozafuna ukuncintisa kukhetho lokudinga umongameli welizwe kuzamele ahlawule inkulungwane ezingamashumi amabili zamadola emelika, i-$20,000. Ilunga ledale lephalamende inkulungwane eyodwa, i-$1,000. Kuthi ozafuna ukuba ngukansila ahlawule ikhulu lamadola emelika, i-$100. Izolo idale le-Supreme Court lethule umlayo wokuthi izekhi ihlolisise intengo ye-nomination fee kulandela ukuphanyekwa kwendaba le ngumongameli we-Nationalist Alliance Party umnumzana Divine Hove esola umthetho owe-SI 144 of 2022 owahlela inhlawulo zokhetho ethi ziphezulu kakhulu. Ngimele umsakazo we-Studio 7 kobulawayo, ngingu-Anastasia Ndlovu.
Lamlela ndwandwe,
lamlela
ndwandwe,
lamlela,
lamlelwa mshweshwe,
lamlela nampaka fobembula.
Zididekile izakamizi zedatata ematshetsheni eGwanda South lapho okubikwa ondofa abaxhwalileyo sebethwalise abafundi abangamantombazana lababalisi besifazane amagabha avuzayo osekudale ukubana iningi labafundi lingasayi esikolo. Abazali bathi bakhathazekile ngoba lokhu kuzaphazamisa abafundi ababhala imihloliso lonyaka. U-Albert Ncube usipha lolu daba ngokugcweleyo.
Kusukela ngolwesihlanu lweviki edlulileyo, iningi labafundi besikolo seDatata Primary babikwa bengasayi esikolo ngenxa yabondofa ababikwase bevuke ubhova. Unkosikazi Omet Noni oyisakhamuzi seDatata uthi sesiside isikhathi lokhu kusenzakala kodwa bekuhlasela ababalisi kuphela.
Pele iqalise ngithethemba ngomnyaka ophelileyo kusenzakala kakhulu ematitsheni kungakaze kubuye ebantwaneni. Ematitsheni bekhanya engalali engobusuku bethi bahlukuluzeka ngendaba enjengeyona le. Enzeni kwamanje sukusebantwaneni kakhulu abantwana abangamankazana ograde 7.
Umnumzana Progress Moyo esinye njalo isakhamuzi seDatata uthi iningi labafundi kalisaye esikolo ngalolu dubo.
Kule iviki kukhanya kuqalele ngemande ukuthi bangafundi baze kuyefika iFriday bengabuya esikolo kuze kulungisiswe kusiyafika iSaturday bekuthenjiswa ukuthi kulabantu abazabuya bezokubamba lokho ngondofu.
Unkosikazi Gale Spanda ongumgcini sihlalo wekomidi yabazali besikolo seDatata uthi bakhathazekile kakhulu ngalokho kwenzakala kulesi sikolo.
Sokubuya ebantwaneni qale ngomunye kwamphelekezela kwamkhipha ngakibo bamdobha ngabo past 8 ebusuku egangeni. Umntwana lwana babuya la ekhaya vele ngasakhuluma. Khathesi sokubangenela emaklasini njengoba libone isikolo kulabantwana. Ngene ugrade 6 namhla kule 2 abaningi vele babuya abantwana sebehlezi. Bathi bazaze babuye kungadlulisi ukulungiswa lokho.
ukansela ka ward 2 eKwanda North unkosikazi Zwelibanzi Mpofu uthi kusasa yabafundi abazabhala emhloliso ka-grade 7 lonyaka iluvilibana.
Abantwana bapho ngokuthi nasebephapheme lapha ngemva kokubana sebethandaziwe ngibe bafuthwafuthwa. Abathi babona ungabantwana okuncinyane okubili umfana lenkaza. Abanye bathi baphunga ukubona bekugidagida phambi kwabo. Umntwana ahlala ethuka chayela uvalo. Sibuhlungu kakhulu ngalokho okwenzakala ikakhulu grade 7 ngikhangela isikhathi abasuka kiso, isikhathi se-COVID. Abafundanga abantu abekhathi sebe-affectekile ngakhona oko okwenzakalayo. Kabafundi ngikhuluma ngisenza nje ugrade 7 vele kabayi khona isikolo.
Usobhokwe Tatata, Mnumzana Dickson Dube, uthi kukhona abakwenzayo njengezakhamizi. Uze lolu dubo luphele.
Imizamo esesiyenzile sibili sizamela ukuthi sidinge abantu abangasincedisa ukuthi uhlupho lolana luthini thini. Ngikhuluma nje kathesi ke kulomzamo esesiwenza ukuzama ukuthi abantu kuze ncediswe esikolo lapha nokuthi kubonakala ukuthi kwini okuthathinda. Emhemu lokuthi kungabe ungokabani njani hayi asikezwa lutho.
Emnyakeni edlulileyo phansi kwedatata esilibe. Omongikazi ekliniki labo bake bakhala ngokuhlukunyezwa ngondofa kwaze kwabizwa siyazi. Kuthi nyakeni esikolo seGwaqwe Primary eKwanda North abafundi labo bama ukuya esikolo ngenxa yabondofa. Imizamo yokuxoxisana labogatsha lwezemfundo ngalolu daba yedlule njengoba bebengadobhi incingo zabo labo makhalekhukhwini babo. Kuthi le mibuzo ethunelwe enkundleni yeWhatsApp layo ingaphendulwa.
Ngimele umsakazo weStudio 7 ngiseTatata ngingu-Albert Ncube.
Kwezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Inhlanganiso yomanyana wamazwe omhlaba e-United Nations isungule inkulumo lele Russia izolo ngokuphathelane lohlelo lwesiphala sokudla olwe-Black Sea Grain Initiative. Lolu hlulilo olulawula ukuphuma kwesivuno e-Ukraine sithengiselwa kwamanye amazwe kusetshenziswa izitishi zemikhumbi eziselwandle olwe-Black Sea. Rebecca Greenspan unobhala jikelele ohlangothi olwe United Nations Conference on Trade and Development nguye okhulumisane lomphathintambo wezobudlelwane beRussia lamanye amazwe omhlaba uSergei Veshinin. Okwamanje wathi ke singene kuhlandla lapho esilethulela khona indaba eziphathelane labesifazana.
Siyalamukela kweziphathelane labesifazana lelami uSithandekile Mhlanga. Lamhlanje sicubungula ukukhuphuka kwentengo yempahla ezitolo kanye lokuwa kwamandla edola leZimbabwe. Iningi labesifazana elizama ukuziphilisa ngelithengisa ezitaladini impahla ezehlukeneyo. Sixoxa lo Nkosazana Debra Mukasa, isiphathamandla senhlanganiso yeBulawayo Vendors and Traders Association, ukuze sizwe ukuthi baqhuba njani umsebenzi.
Xa sesiyawoda sokusiba lobunzima ngoba uyofind ukuthi nxa ndithengisile into yami ngithi maybe $100 angithi sengihambile ukuthi ngiyohoda phela kade sisachapha amabhoda sesiyakhona lokubo Botswana kubo South Africa sibantu tshane sesichapha abaningi bangkhona sesithenga kuyizitolo okuncane khona lokho okwavela khona ngale sokugcwele khona abakobulawayo yikho lapho sesigijima khona ufika uyelayina khona usithi uyahoda. Uhlupho olukhona ukuthi i-rate yangkhona ngalelo langa uzathola nxa kade uhode ingubo nge-$15 izulu namhlanje nxa sebeyi-cross rate sebefaka nge-rate yabo yanamhlanje uzathola ingubo lana kutsho ukuthi uzagcina usuyihoda nge-$20 uma isithi $18. At the end of the day nxa sufaka lawo kuyimakhapho kwakho kokuthi lawo uthole imali yokuthi lawo uprofit uzathola ukuthi usuzawoda then ususwele amacustomer ngoba amacustomer ayabe lokhu ekhangelela ukuthi hhayi izolo ngiyithenge ngemali engako kanti namhla izikhwezwe kuyini. abathola ama profit abayiba abasebenzayo ibona labo abahamba bese yahoda ngamakhago sibili kubuye i-truck maybe elamangaki ngaki tons you know amakhukhu oil kumbe ne abayezicathula amapatapata wona lawa bebuye bekungenise konke nge-cheaper price but thina sisahoda esisahlumayo siqalisa ama-business ukuthi sihlume so okunye sibulawe amapholisi zona la avuka ekhona etshintshiwe ngohulumende singananzeleli bagcina yiwo si-affectayo sibile kusebenzeni kwethu akula kubelo sibile le mali yethu le eyehlayo ekhwelayo yenzani konke khona lokho kugcina kusifaka nzima ekusebenzeni kwethu
manje liyenelisa ukunakekela imdeni yenu ngenzuzo yona leyo encane eliyitholayo
asinawo ama-profit asenza kathi sibe friendly asinawo ama-profit asenza kathi sithuthukise izimuli zethu asinawo ama-profit asenza ukuthi lathi sikhanye ukuthi singabantu abasebenzayo kathi sinxa sikhanyele siya sesibamba uJune abantu bamabhizinisi amancane abazisebenzayo baba lama-targets okuthi by December kumele ngibe sengiyenze ABCD ekhaya sengitshintshile lami isofa lami kumbeni sengitshintshile lami wardrobe sengithenge ngathi ingcono kodwa khona lokhu i-social nje ukuthi sizibone lathi ngenye iviki lami ukuphuma labantwana liphuma lisiya khona lokomiklisi kumele lisiya kuphikepe lisiyafuqa sebelitroll yokuthi ehotini lathi sike sithenge sikhole or ukuvela ukukhipha abantwana ukuthi behambe nje beyidinga kumbeni bekwezindawo lapho abazikholisisa khona asilakho khona lokho njenge-informal sector ngoba vele sidinda ndawonye asilanzuzo ngemali zethu lezo sisebenzayo okungathi sisebenza vele singathi siyizigqili singabantu abanjengalabana abasebenza you know emajele besebenza kwengayidlile ithumo liyayankona yikho sikwenzayo kathi sisebenza singatholi ukuthi vele sidlale at the end of the day so ngauhulumende uyabona ngokuphangisa ngendaba lezi zemali kube le mali sibeke esebenzayo thina sibekise ukuthi ngakuba le mali even i-currency eyi-one ombene ezimbili ezizasebenza zivusa umkhono le yethu ezimbabwe ikimele apha beke bebona ukuthi bayenzani ngoba sesibuyela kubo mazero amangalisayo nalana sake sabalekela ngo-2008 sake sabaleka kwathiwa sebekhanselile amazero kodwa imali yankonayo sebuyele yafika khonaphana
leyo bekuyingxoxo lo nkosazana Debra Mukasa isiphathamandla senhlanganiso yeBulawayo Vendors and Traders Association asidibaneni njalo ngomgqibelo ozayo lizwe ukuthi siliphatheleni okutsha lilami uSithandekile Mhlangange khonapha eWashington DC
lelele umsakazo weStudio 7 eyeVoice of America esakaza iseWashington DC kwezemidlalo sebedanele emidlalweni yesigaba sika Division 1 abalandeli bomdlalo wenguqu ngemva kokumiswa kwemidlalo yesigaba eseCastle Lager Premier Soccer League. Intatheli izindaba yethu yezemidlalo uJoseph Njanji usipha lolu daba ngokugcweleyo.
Ihlangano seqondisa imidlalo yenguqu esibanyeni sePremier Soccer League yethule umbiko mhlazi isikhombisa kuyona le inyanga kaNhlangula isazisa uZulu ukuba imidlalo isimisiwe kuze kube umhla osuku lwakuqala olwenyanga ezayo ekaNtulikazi. Imbangela yokumiswa kwemidlalo ikuba kuqhutshwa imisebenzi yokulungisa inkundla yeNational Sports Stadium yona esetshenziswa yiwo wonke amaqembu aphuma esigodlweni iHarare. Intatheli izindaba yezemidlalo uPraise Dumidlakama obebukele imidlalo eqhutshelwe enkundleni eWhite City uthi leli lithuba elokuthi abadlali abadlala esigabeni sikaDivision 1 labo bebonakali.
Yeah, iPremier League njengoba isimisiwe so siyananzelela namhla ukuthi abantu abaningi babuyile kuzobukela umdlalo kaDivision 1. Kodwa vele wona-ke umdlalo weSouthern Region Division 1 eyethu yalapha uyachaza ngoba ungakhangelayo ku-PSL kanilutshwana ukuthola abantu behlusa ama-goals. Kodwa lapha ama-goals vele uyabukwazi ukuthi it's guaranteed ukuthi it's over one goal per match from both teams. So uyathola ukuthi yaphela ngabo 2-1, 3-2 ngoba kunje vele sikhuluma kunje so yi-3-0 khonapha udlala iTalent Division leqembu lemakhandeni. So I think abantu bezibona ngabe bezodalela bahle beqhubeke ngokubukela imidlalo yeDivision 1.
Kumidlalo edlalelwe enkundleni eWhite City namhla iqembu leBhoso 90 libe ngutshiki lobhanqa 1 ka-1 lele Mountain Climbers, kuthi ele Talent Vision libhaxabulele emakhandeni nge-5 kanya, ngaseluveve iqembu leZPC Wange linqobele Adachi nge-1 kanya. Kusenjalo abalandeli bomdlalo wenguqu balinde umdlalo omkhulu okudinga iqembu elizintshantshu zezwekazi lase-Europe omncintiswano we-Union of European Football Associations, UEFA Champions League, kozadlalwa namhla ntambama phakathi kweqembu leManchester City elaseNgilandi kanye lele Inter Milan elase-Italy. Umsekeli weqembu leHighlanders uGod Knows Ngwenya uthi yena isifiso sakhe ngesokuba ele-City kube yilo eliphakamisa inkezo.
Mina ngibona ngani iManchester City izawina, because mina vele my personal wish is ukuthi iManchester City at least takes this uphepha hlathatha aqedelane lakho lokho for this season. Next year sike sibone okunye. Yeah, I think with the style of play that Man City has shown over even good Premier League and also good Champions League, it's a good style of play, and the fact that they are already at an advantage, so to me I think they are going to get this.
UGuardiola useke wayiphakamisa kabili inkezo yeChampions League ngesikhathi eqeqetsha iqembu leBarcelona, kodwa ubehlala esehluleka ukuphinda iphakamise esengumqeqetshi weCity langesikhathi engumqeqetshi weqembu leBayern Munich. Ifinal yeUEFA Champions League izaqhutshelwa edolobheni lase-Istanbul eliseTurkey. Ngimele iStudio 7 ngoBulawayo, nginguJoseph Njanji.
Kuhlelo abaculi bethu namhlanje silomculi womdumo owerumba uBrilliant Dube ozibiza njalo ngelokuthi Mabrizo, ehamba leqembu lakhe ele Ghetto Sounds Masters. Bonake sebethule idlaladi elitsha elilesihloko esithi Breadwinner, bebambisana loThemba Woyoyo. UMabrizo udabuka ePlumtree kodwa ecula eSouth Africa. Nangu-ke exoxa lo Ntungameli Nkomo weStudio 7.
Bonani mahlabeni olibingelelayo engumaBrizo Brilliant Dube ozalwa esigabeni sakoChingakabili ePlumtree, ongumholi weqembu leMabrizo and the Ghetto Sounds Masters oselama-album amabili.
Ngathanda ukuthenga umculo wakho kumbe ukuxhumana lawe bakuthola njani?
Abafuna ukungibhuka noma abafuna usizo lwengoma entsha kule album engikhiphe lonyaka ethi Breadwinner, ngitholakala kulezi number ezithi 071 97 45 703. Ngilezinye futhi izinamba okwakuya futhi ngithole khona kizo 06 3 W9 461. Yikho lapho nitholakala khona yonke imininingwane eniyifunayo, nayithola lapho esiyaxhumana lapha.
Ubatshiyela wapha amazwi abalandeli?
Amazwi engawatshiyela abalandeli, sicela isapoti bantu bakithi. Asisolutho thina singabaculi ngaphandle kwenu. Isapoti yenu iyadingeka kakhulu ukuthi siqhubekele phambili, siyenzele okuhle emculweni. I am in it.
Selugqiba ke lapha uhlelo lwethu lalamhlanje ngilethemba likholisile umculo kamabrizo olivalelisayo uFraxedes Jeremiah. Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.